siyabonga Jonga lo Chris siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 kuNhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyini ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ukuthi umuntu osuke eZimbabwe kube kuyosehamba ayofundisa abanye ukuthi ezombusazwe ziphatha njani. Ngicabanga ukuthi kunxele ngumuntu okungamelanga ukuthi ngabe ukuthiwa inkundla yokuthi angatshela abantu kumba bafundise ngokuthi isizwe noma ilizwe liphathwa kanjani.
Amazwi kamongameli Robert Mugabe awethule emhlanganweni wenkokheli zamazwe abensundu awukuthi kavumelani labathi umongameli welizwe kumele abuse okwamahlandla amabili kuphela asolwa ngabaningi.
Yabona mnumzana kubuhlungu kakhulu nxa ubona ukuthi abantu sebefuna ukuthatha indaba yokuswelakala kukaDamara beyenze ukuthi ibe yindawo yabo lapho abangaphakamisa khona amabizo abo.
Abafundisi benhlanganiso yamabandla okholo iZimbabwe Pastors Fellowship ithi kabavumelani lembiko ethulwa imuli kamnumzana Itai Dzamara yokuthi yibo abaphambanise uhlelo lokukhulekela umfowabo ngesonto. Uhlelo lokuthengisa idola leZimbabwe elingasasetshenziswa kusukela ngomnyaka ka-2009 kuqalisile namuhla kulembiko ethi baningi abantu abahambe emabhanga achiyeneyo besiyathengisa imali le. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Robert Mugabe uthi kavumelani labathi umongameli welizwe kumele abuse okwamahlandla amabili kuphela. Esethula amazwi akhe embuthanweni omanyano wamazwe ezwekazi le-Africa we-African Union oyenzelwe kwele-South Africa ngempelansonto. Umgabe osebuse kweminyaka engamachumi amathathu lanhlanu uthe nxa abantu besafuna umkhokheli kumele aphiwe amanye amathuba. Umgabe onguye umgcini sihlalo walomanyano uphinde wasola njalo amazwe asekela isinqumo esathathwa ngumanyano United Nations esokuhlasela ilizwe leLibya ngomnyaka ka-2011. Amazwe ayekumanyano lo ngele Nigeria lele South Africa. Kodwa okusuke kwaba ludaba egudwini kulomhlangano isinqumo esithethwe ngumthethwandaba kwele South Africa esokuthi umongameli Omar al-Bashir wakwele Sudan kumele abotshwe ngoba efuna umthethwandaba we-International Criminal Court. U-al-Bashir wetheswa icala lombhoqazwe esiqintini se-Darfur khonale eSudan. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande we-Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi.
Ngesikhathi lapho besicabanga ukuthi le ndoda izobonisa ukukhula, isikhathi iqala ukufuna ukuxhwalisa abakhokheli base-Afrika. Ilizwe laseZimbabwe lapho le ndoda engumkhokheli khona njalo ebe ngumkhokheli kweminyaka cishe engafika amathuma amane okwamanje alisiso sibonelo esihle emhlabeni noma kukuphi umuntu. Ukuthi umuntu osuke eZimbabwe kube kuyosehamba ayofundisa abanye ukuthi ezombusazwe ziphatha njani. Ngicabanga ukuthi kunxele ngumuntu okungamelanga ukuthi ngabe ukuthiwa inkundla yokuthi angatshela abantu kumba bafundise ngokuthi isizwe noma ilizwe liphathwa kanjani ngoba uvocile kwelakhe ilizwe abantu bakhe basakazeke umhlaba wonke bayizicelile eziphepheli into kuyo edanisayo futhi ethelela ihlazo elikhulu kakhulu emehlweni omhlaba.
Inyathelo leli kade lifuna ukuthathwa ngumthethwandaba we-South Africa ukubana umongameli weleSudan umnumzana al-Bashir abotshwe. Ubona njani kakhulu nxa sikhangela ukuthi bakhona abanye ku-African Union labo abalamacala?
Mina eqinisweni ngihambisana nemizamo yokuthi bonke abantu abagangileyo abenze ukuganga emazwe nabo. Uba kukhona indledlana lethuba lokuthi babanjwe bamiswe phambi komthethwandaba lapha bazo khuluma khona bachaze kahle ukuthi konke abakwenza ngaliphi, ngingajabula kakhulu. Yikho ke lo mzamo owenziwe South Africa kube ngabe uphumelele ubezokuba isifundo esihle kakhulu ebantwini abagangileyo emazweni wonke nje kungasuye Africa wodwa kodwa njengoba nje lapha siphethele indoda esuke eSudan siyazi ukuthi idala umonakalo omkhulu kakhulu eDafu abantu bebebulawa kabuhlungu yikho ke bekumele ukuthi ithube njalo mase litholakele ibanjwe chaka iyemiswa emthethwandaba womhlaba ike ikhulume iveze ukuthi konke yakwenza engalipi.
Lo mnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma icingeni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Ukusenjalo umthethwandaba we High Court owe South Africa uthi udaniswe ukuthi iziphathamandla zalelo lizwe zivumele umongameli Omar al-Bashir kwele Sudan esuka elizweni yena ebemele abotshwe. Umahluli umnumzana Dunstan Mlambo uthe uzethula izizathu zokupha isinqumo sokuthi bekumele abotshwe. Inhlanganiso ye-Southern African Litigation Center yiyo eyethula udaba lokubotshwa kuka-al-Bashir. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo utshele Studio 7 ukuthi bekungalula ukuthi abotshwe.
Ngizakhuluma njengom-Afrika kodwa yebo kambe u-al-Bashir njengawo wonke nje ama-president ase-Afrika kukhona akwenzile kubantu bakhe okuyikubahlukumeza. Njalo iSouth Africa ingelinye lamazwe elasayinda nesignature kulesivumelwano se-ICC. Njengoba nje la u-al-Bashir kukhona sebeyile ekantolo bacela ukuthi aboshwe ngoba phela abakwazi ukumbopha esezweni lakhe. Kukhona okwenzakala ngaphambili osekwenza ukuthi isithunzi se-ICC e-Africa sithikamezeke. Okwenza ke manje ukuthi nayo uhulumeni weSouth Africa usebenzise lokho kuthikamezeka kwe-ICC ngokwenza okungaphambili e-Africa ukusebenzisa lokho ukuthi u-al-Bashir engaboshwa.
Ungathini ngamazwi kaMongameli Mgabe awokusola labo ababe khona kunhlanganiso ye-United Nations lapho ithatha isinqumo sokubana kususwe umnumzana Gaddafi owale Libya? Ungathi nona ngakho kono?
Yilokho kanti engishoyo ukuthi ke isithunzi se-ICC sathikameze. Gaddafi uyisibonelo esihle ekuthikamezeni kwesithunzi sayi-ICC ngoba khona kuyiqiniso ukuthi lokho okushiwo nguye umnumzane uMgabe ukuthi isivumelwano leso kwavunyelwana ngaso asiqhutshwanga ngendlela okwafanele ukuthi siqhutshwe ngayo. Yebo yena usuka ethi nxa ba-criticize bachothoza laba abathatha leso sinqumo angafaki ngendlela isinqumo esathathwa ngayo kube sengathi isinqumo esingathathekanga kahle kodwa nje eqinisweni isinqumo esasithathiwe ngobuhle.
Lo mnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe wekhuluma icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abafundisi benhlanganiso yamabandla okholo iZimbabwe Pastors Fellowship bathi kabavumelani lembiko ethulwa imoli kamnumzana Itai Tamara eyokuthi ibo abaphambanise uhlelo lokukhulekela uTamara ngensonto lwagcina lungasayenziwanga. Omela imuli yakoTamara umnumzana Patson Tamara usole umnumzana Watson Furai ongomunye wabafundisi ababeqoqa lolu hlelo esithi nguye otshele amapholisa ukuthi aluvale ngoba isithi solungenelwe ngabantu be-MDCT. Lanxa imuli kaTamara igcine isiya emthethwandaba yavunyelwa ukuthi uhlelo lolu luqhubeke lugcine lungasayenziwanga njalo abakoTamara bathi baza hlela ilanga elitsha. Sixoxelwa isebenza lomnumzana Tamara umnumzana Charles Nyoni yena othi udane kakhulu ngokulwisana okube khona phakathi kwabakade beqoqa lomkhosi wacina ungasabanga khona.
Yabona mnumzana kubuhlungu kakhulu nxa ubona ukuthi abantu sebefuna ukuthatha indaba yokuselakala kukaDamara beyenze ukuthi ibe yindawo yabo lapho abangaphakamisa khona amabizo abo. Ngoba uDamara esatholakala esakhona nje sigijima la emgwaqweni, abantu babengamkhanyeli nje beba bemthatha njengomuntu engelamsebenzi njengelangqondo. Kodwa kathesi sekuleya mhlanga asefika 100 esirakile, abantu abathini abavela kwabaemaorganisirakini sebefuna nje ukuthi balungise amabizo abo bathole ukuphuma emaphepheni ngebizo likaDamara. Kodwa imuli kaDamara idinga ubaba wabantwana ukuthi ungaphi. Kubuhlungu kakhulu kini and sengifisa usize ukuthi shiwa thina abantu beZimbabwe sesize saziyehlisa kangako ukufika kuselese ukuthi singathatha i-advantage yokusela omunye umuntu shiwa sesifuna ukulungisa amabizo ethu. Akurayithanga sibili lokho.
Nxa likhulumisana labemuli bathi sebekhangelele ukuqoqa omunye umhlangano nini?
Abemuli bathi kuyabe kulungile ukuthi siwuphathe nje lo mthandazo kuviki eyokugcina enyanga esiye kuyele ekaJulayi. Sikhangela ukuthi abantu abaningi labo basebethole ukuzimhlanyana kwabo sebeqalisa ukungena emabhasini ukuthi babuye njengoba sikhangelele sifisa abantu abavela iZimbabwe yonke jikelele.
Umnumzana Charles Nyoni ngowayesebenza lo mnumzana Itai Tamara sixoxela ye eseHarare. Uhlelo lokuthengisa idola leZimbabwe elingasasetshenziswa kusukela ngomnyaka ka-2009 luqalisile lamuhla kulembiko ethi baningi abantu abahambe emabhanga achiyeneyo besiyathengisa imali le. Usibalukhulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangoja, utshele iStudio 7 ukuthi bebelamadlabuzane abanye abantu abakade bethengisa imali le. Uthe uZulu kumele athengise imali le kuwo wonke amabhanga kuseyafika ekupheleni kukaNcwabakazi lonyaka. Umnumzana Mangoja awengezelele wathi ukuthengisa imali le kuza kwenza ukuthi iningi likhohlwe ngayo njalo engacabangeli ukuthi imali le ingaphinda isetshenziswe eZimbabwe. Uphinde wathi ukhangelele ukuthi abantu abaningi bazathengisa imali le bekhululekile lanxa ithengwa ngemali ephezulu izethekeli lasenkundleni zebulenjini be-internet ezifana labo eBay. Abathengisa imali le eZimbabwe balakho ukuthola amasenti angamachumi amane i-40 cents kusiyafika kumadola amabili emelika i-$2. Ingcwethi kwezemali umnumzana Samson Hliziyo utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi iningi lalabo ababonakale emabhanga ngabantu asebekhulile.
Engizileyo kwamanje ukuthi abantu badobha izinqwabanqwaba zezimali zabo ade bezigcinile ezindlini zabo ukuthi babuye lazo emabhanga bezetshintsha ngathola ama-US dollar. Eyapholisa babona abaningi babuya bethule ama babuya bethule ngama-paper bezetshintsha izimali zabo. Kwamanye amabhenki abanye babuya ekuseni ikakhulu abantu ebhekesiza kakhulu emabhanga ekuseni ukuthi laba abantu abadala kakhulu labantu abaningi abadlula izimali zabo ngesikhathi befuna ukutshintsha izimali kusuka kuzimdola kusuya ku-US dollar. Khanya hhayi babuya noma incane but khanya abaningi bakhona babuya ngoba ingabuya leninganyana ekuxaxa lawo uyathola inzuzo enganelo layo.
Ye sizwa kuthiwa-ke bakhona abangani balele khonapho ukuthi bangene ebhanga bese savuthi enxa abasoze bayenelise ukutshintsha imali yabo kuhamba njani?
Okwamanje ngathi azange ngibone abone abaninganyana but bembona nje amaxotshanyana amaluthwana abuye ekuseni abanye bebengazi ukuthi imali enjani kodwa ngathi ibhanga lona lelizwe beliphumile kubili lahamba sibilalazisa abantu ukuthi imali yizomele ziye bahambe nazo emabhanga ukuthi bayoshintsha. Ukulala ngingazi abanye bathi bona isikhathi esifana esiphiweyo ukuthi abantu benelise ukutshintsha khanya sidanyana njalo bona abanye bangenelise laba abale mali yana le yendala yethu eZimbabwe bona ithuba likhona sibili ukuthi benelise ukuthi bayoshintsha njalo yathola imali yayo yesidola. Hayi, ngendlela yakuthokoza ngayo.
Lo mnumzana Samson Nhliziyo ingcwethi kwezemali ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Ku Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela okuphume emhlanganweni wenkokheli zamazwe abensundu oye African Union Summit obuse South Africa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi isilungiselela abafuna ukulima lokuthengisa imibhida lokunye okuchiyeneyo umhlaba wokwenza lokhu emagwegwe njalo ilokhu isadingisisa ukuthi izakwabela njani abanye abathengisa ngokungekho emthethweni kuleli dolobho indawo zokuthengisela. Ukuze sizwe okuninga lolu daba sixoxe loCouncillor Monica Lubimbi ongumgcini sihlalo wekomiti yaleli dolobho ebona ngamalungelo agoqela abathengisayo. Eye Health and Housing and Education Committee njalo engukhansela wemagwegwe.
Ongathi sikakwabile lutho sike siyenze kodwa siplan ukukhona na sibenzile indawo lapha abangathengisela khona endawonye.
Kuyini eselikwenzile kathesi?
Thina siyaxwayisa i-special amavenda ukuthi khona hayi ngingazithengisela kodwa asisalibophi ngoba kasisela industry. Njalo futhi imisebenzi ayikho, industry yethu sigcwele amathesi.
Abathengisayo bathi i-council batshela okunye le ngatsha zikahulumente zombili ze-local government le-small and medium enterprises bebatshele okunye okwehlukileyo. Kuyini kathesi abathengisayo labo abakulandelayo?
Hayi labo abathengisayo abakulandelayo kathesi sebelandelayo ukuthi i-council ithini abayibo ababanika lezo ndawo.
Usichasisele khonokho okwama-pavements, usichasisele lokwamagwegwe.
Hayi ama-pavement kasikabi le ndawo sibili ukuthi khona sizabanika endaweni enje sisakhangela ukuthi singabafaka ngaphi kwendawo. Then okunye okwemagwegwe kuzaba le-agriculture laphana emagamtrini. Along Kempenberg lapha lalaphana emagwegwe West shopping center lapha lapho ezazama ukuthi sifake ama-resident khona phana ukuthi labo bazincede ngezilimo lezi abangazilimi.
So lokho laba khona yini lolu hlelo?
Lukhona ngale kuzini e-dam plantation manje kukhatshana njalo abantu sebebaningi kuminyeni.
Bayathelela ngani?
Siyazama ukuthi sicele amabhonzi especially kuleta day sales yibo bake banika amabhulu angu-3 ngafaka 1 emazwe primary 1 emagwegwe West shopping center eyodwa ngayifaka lapha e-Dines but i-Dines aseleyitshontshile.
Luhlelo oluzaqalisa nini lolo ukuthi abathengisayo bethengise ezitaladini labalimayo beqalise ukulima?
Hayi kusho ukuthi nxasokulungise kahle kakhulu especially umnyanqazeli esiyenze ama-arrangements lalaba abangamphathisa mayelana ngama-vendors.
Long Councillor Monica Lubimbi umgcini sihlalo wekomiti yedolobho lakoBulawayo ebona ngamalungelo agoqela abathengisayo e-Health and Housing and Education Committee njalo engukhansela wemagwegwe sixoxela ye ekoBulawayo. EHarare inhlanganiso ezibiza ngokuthi Queen of Grace Masset Trust ibe lomhlangano lamuhla lapho eveze ukuthi izaqalisa kusasa ukwabela abathengisa ngokungekho emthethweni kuleli dolobho indawo zokuthengisela lanxa abanye abathengisayo besithi bazalalela ikhansili yaleli dolobho kuphela ngoba kuyiyo kuphela ababhadala kuyo umthelo. Abezempila kahle kanye leningi labantu bathi ukunanza ilanga lokupha igazi ukuqhakathekisa labo abaphephisa iningi ekufeni elingela buhlobo labo kodwa abesipha kuphela igazi besenzela lo lalo ozazithola esesimeni sokulidinga. Unothando Sibanda usipha lolu daba.
Ilanga leli elinanzwe emhlabeni wonke jikelele mhlaka 14 Nhlangula ngendikimba ethi thank you for saving my life lihlose ukubonga labo abapha igazi bengazi lokuthi lizaphathisa bani kanye lokukhuthaza uZulu ukuthi aphume ngobunengi esiyakupha igazi. Inhlanganiso ekhangela ezempila kahle emhlabeni wonke jikelele, iWorld Health Organization, ithi ijonge ukuthi kusiyefika umnyaka ka-2020, amazwe wonke abesethola lonke igazi engabhadalanga labo abaphayo. Amazwe phose amachuma isikhombisa, i-68, alokhu esabhadala labo abapha igazi. Amanye afana leZimbabwe, iNamibia, leSouth Africa, kawabhadali igazi kulabo abaphayo, kodwa ayalithengisela labo abaliswelayo. amanye kuzwekazi leAfrika aqoqela iZambia leBotswana kapadali ukuthola igazi njalo ngalithengiseli abalidingayo ngoba ohulumende bawo bebhadala yonke indleko. Umnumzana Sifundo Ngwenya wenhlanganiso ephatha ukuphiwa kwegazi lokuligcina iNational Blood Service Zimbabwe uthi umkhosi lo wokunanza ilanga lalabo abapha igazi liphathiwe kobulawayo izolo kubongwa labo abenza lomsebenzi wokuphathisa uZulu. Okwakhathesi uthi abantu bapha igazi ngendlela encomekayo okokuthi balalo elaneleyo eziphaleni zabo.
Hey, abasakhulayo ntanga yibo banikeza kakhulu igazi kulabadala. Hayi, igazi likhona lenele ukuthi lisize umphakathi.
Osakhulayo unkosazana Amanda Ndlovu uthi uyafisa ukupha igazi kodwa kavamanga ukuzwa ukuthi lumkhankaso wenzelwa ngapi njalo ngobani abalakho ukupha igazi.
Sithina abanye sikwazi ngakho, so asingeke siphonge udonate igazi singakwazi ngakho. Sithi singakwazi ngakho khonoko futhi abasi involve entweni eziningi, like sihlala sibabona bekoda ezikoleni, but then lokhana bakwenza ngesikhathi abakwenzi like all the time.
INBSZ ithengisa leli gazi ngemali ephezulu kwekhulu lamadola i-$110 kuzibhedlela ezizimele zodwa, kuthi kwezikahulumende lezamabandla okholo libize amadola isichiyagalombili i-$80 kungakafakwa ezinye indleko ezigoqela ukuhlola umhlobo wegazi wesigulane okulakho ukuthi inhlawulo yonke icine ifike kumadola phose alikhulu lamachumi amane i-$135. Osakhulayo opha igazi unkosazana Siza Lobuhle Nyathi uthi yena nxa enika igazi kungela mbadalo uyabe ekhangelele ukuthi abalidingayo labo balithole kungela mbadalo. Uthi nxa lizathengiswa ngcono labo balibhadalelwe igazi labo.
Ukubona kwami i-government kumele ithenge igazi ebantwini ngoba akukho right ukuthi besebelitholile mahhala ebantwini sebezalithengisela abanye ababebengela mali. So ukubona kwami kumele lithenge ebantwini ukuze abantu badonate igazi eliningi.
I-NBSZ idla nxa leli gazi ingalithengi idinga imali eningi yokusebenzisa lapho isiyalidinga ukulihlola kanye lokuligcina konke okubiza imali eningi kakhulu. Unkosazana Messi Msipha owake wanikwa igazi esibhedlela uthi uyazwisisa ukuthi kungani lithengiswa.
Yebo, ukuphiwa imbadalo kungakhuthaza abantu ukuthi banike igazi, kodwa-ke zikhona ezinye indlela uhulumende angazenza ukuthi abantu bazizwe belo mdla wokudonetha igazi. Uhulumende engathatha inyathelo lokuthi enze imihlangano nje eyokukhuthaza abantu ukudonetha igazi, njalo esho kuqakatheka kokuthi uZulu anikeze igazi.
Uma Msipha uqhubeke esithi lanxa lithengiswa kumele labo abafika esibhedlela sokusele udokoza nje baliphiwe mahala kungadingwanga imali kuqala kulokuthi umuntu aphele nje kuthiwa kudingwe imali yokulithenga. Uthi kwesinye isikhathi umuntu uyabe engene engozini yomgwaqo engenelisi lokuthatha isinqumo ngempilo yakhe, kungakho kumuntu kumele anikwe igazi bese kukhulunywa ngemali kulabo impilo zabo ziyabe zingekho engozini okwasoneso isikhathi.
Imbadalo kumele ingabi phezulu kodwa it should be affordable nguye wonke umuntu. Kodwa-ke lapho abayabe kuma-critical conditions njengalabo ababe sezingozini zemota, ngibona kufanele bengabhadaliswa nxa bedinga igazi. Ngakho-ke ngiwambona odokotela yibo abangakhangela isimo se-patient bebone labo aba-critical bengaze bababhadalise.
I-NBSZ ithi lanxa igazi leli lithengiswa lapho onika igazi i-blood donor oseke wapha igazi okwedlula ichumi elidinga kumbe oyimuli yakhe elidinga uyalithola mahala. Isakhamuzi umnumzana Bhekimpilo Bhunu uthi iningi labantu alinanzeleli ukuqakatheka kwegazi ezibhedlela baze bazithole sebekusimo esibi kumbe belesihlobo esehlelwe yingozi yomgwaqo igazi lingasekho. Uthi bekungaba kuhle ukuthi uZulu asukumele phezulu wayekupha igazi ungakabi lo monakalo ngoba ungabe ngisazi kancedi nxa esechithekile angeke abe esabuthwa.
Ukudonetha igazi ngibona kuyinto esibalulekileyo kakhulu ngoba yinto esiza imphefumulo eminingi, njalo kwezi zikhathi unganelisa ukusiza loba isihlobo sakho ungananzelele. Basigxika manje kule ngozi eziningi emgwaqweni, kulabantu abaningi abatholakalayo begula sebe-critical bedinga lelo gazi.
Phose ingxenye yegazi lonke elitholwa i-NBSZ i-40% iya kubomama ababelethayo kuthi eliseleyo lisetshenziswa kulabo abayabe belimele engozini zomgwaqo kanye labalomkhuhlane we-anemia. I-NBSZ ithola igazi ama-unit ayinkulungwane lamakhulu amane, i-1400 units ngeviki, kwindawo zayo zokunika igazi eziphosa amachumi amane, i-38 elizweni lonke jikelele. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo namhlanje, impela viki edluleyo ibenhle kakhulu kwezemidlalo kweZimbabwe ngemva kokuba amaqembu amela ilizwe kumdlalo ethi oyinguqo kanye le-rugby ephumelele kumidlalo yawo eyakuqala eyokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors limangalise abaningi ngokwenelisa kwalo ukunqoba ile Malawi nge-2-1 emdlalweni obukhona lekwele Malawi ngemva kokuba lingalungiselelanga kuhle umdlalo njengoba abadlali bebekhalala umsebenzi bekhonana ngeholo labo. Leli qembu lifike kwele Malawi sekusele amahola alitshumi lanhlanu ukuba umdlalo uqale ngemva kokuba lihambe ngebhasi ngoba indiza mtshina bekumele liyigade igcine iphapha yahamba abadlali besala ukuphakama kungaxazululwa indaba yeholo. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu kweZimbabwe yezifa ibhekane lodubo lokungabi le mali njalo yehluleke ukupha abadlali bamaqembu athela amajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu kanye lelabesifazane elama-Mighty Warriors imali ababeyithenjisiwe ensukwini ezisanda kwedlula. Umlandeli womdlalo wenguqu uFreedom Gajeni uthi umdlalo wenguqu usudinga inkokheli yentsha ukuze lesi simo silungisiswe ngoba siyangisisa ilizwe.
Kade sokuyisikhathi sobona kudinge lathi kubuye ezinye ingqondo ezintsha ezizafaka eminye imibono emitha laye ezizangenisa imibono emitha emdlaleni lowo. Thola umuntu ozabuya lengqondo ezintsha ozabuya laye nama-strategies amatsha azancedisa iwona elizwe lethu lisihlukume.
Abahlohleli iqembu leZimbabwe eMalawi ngabagadli abathi uCuthbert Malajila kanye loKhama Billiard ikanti ohlohlele eMalawi nguJohn Banda. Umqeqeshi weMalawi uYoung Chimotsi uhle waxotshwa umsebenzi ngemva kokudliwa kweqembu lakhe ngeleZimbabwe njalo abasiki bebunda bathi inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu kulelo lizwe ifuna ukuqhatsha umqeqeshi weZimbabwe uCalisto Pasua yena olokhu engakaze ithole iholo selokhu waqala ukuqeqesha amaqembu esizwe. Iqembu leZimbabwe lihlezi phezu kwengalane kwisibaya sikaGroup L ngemva kokunqoba kwalo elikwenzele eMalawi njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leSwaziland lalo elinqobe leGini nge-2-1 omabili lemiklomelo emithathu. Kusenjalo iqembu lama-Warriors elibunjwa ngabadlali abadlala besekhaya likhangelele ukudibana lele Comoros ngesonto ngomncintiswano we-African Nations Championships owaziwa kakhulu ngokuthi yi-CHAN. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni we-rugby odlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu linqobe leKenya nge-28-20 emdlalweni we-Africa Rugby Cup oqhutshelwe esigodlweni iHarare ngomgqibelo. Iqembu leZimbabwe lizadlala lele-Tunisia emdlalweni walo olandelayo ngomncintiswano ofanayo ngenyanga ezayo njalo kuzamele libophe ziqine ngoba umdlalo uphele selidonsa nzima okuyisimo okuthiwa ngomqeqeshi waleli qembu Cyprian Mandenge sibangelwe yikuba abadlali imizimba yabo yobuthakathaka. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp. Siqale ngencwadi evele kumlaleli wethu othi litshona njani basakaze abahle, ngingunonhle Malinga, ngilifisela umsebenzi omuhle, ngicela ukubingelela ubaba wami uMr. Nduna Ndlovu Malinga usekabonge osegoli, lo mama wami uChristina Dube osesontala. Ngithi ngiyabathanda kakhulu, ngingakhohlwa umne wethu Oliver Ndlovu osegoli. Umlaleli wethu Doubt Tusi uthi salibonani basakazi bethu linjani, mina ngiyaphila ngithi phambili ngomsebenzi womuhleli wenzayo. Ngibingelela abangani bami bonke endaweni yakwaMaplanka eBhakani lakoThukuru. Ngilibingelela lonke labakoThusi bonke, ngiyabonga. Omunye njalo umlaleli wethu uthi zakhamizi zebulilima kutholakale ithokazi lenkomo eliligano elilebala elimhlophe ebusweni alichiswanga. Owalahlekelwa inkomo enjalo athinte ucingo lolu 7792326699 ngokuphangisa. Ucingo lolu njalo ngu 7792326699 ngokuphangisa olahlekelwe lithokazi. Ayike siligqiba lapha uhlelo wethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.